Zika disenda ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 29 enhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngomnyaka ozayo.
Sala ukuthi la mapolisa bazisa ubuhlungu abantu bezimbabwe. Bebazisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, bazisa ubuhlungu bebulala abantu bezimbabwe. Kambe yena akhulume ndebani lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga. Kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwe ezimoteni lapha kudikela izipayisi kamkhona.
Ukulimala abantwana besikolo ngemva kokubhewuka kwekhombi ibalekela amapholisa kade zama ukuyipontshisa ngameva ensimbi ama-spikes eHarare lamhlanje.
Silamalunga eqembu lembube ele insingizi zibhongazi khonapha emelika lawa majahake bakhonapha kuma-studios ethu lamhlanje.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Okay, waba ngumphathi ntambo wezokuthengiselana uDokotela Nkosana Moyo uthi uzancintisa kusikhundla sokudinga umongameli welizwe kukhetho oluzayo engaphansi komanyano we-Alliance for the People's Agenda i-APA. Umoyo uthi akavumelani lombono wokubunjwa komanyano wamabandla aphikisayo ngoba ungasoze usebenze. Kuvika uMavis Gama.
Umoyo utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba okuziveza kuZulu owenzelwe eMikhriz Hotel. Uchaza ukuba kungani engasekela umcabango wokumanyana kwamabandla ezombusazwe aphikisayo kungakho engasoze aba yingxenye yawo.
Nxa ungaba lamanzi, ungaba le petrol, ungakuhlanganisa, nxa uqalisa ipetrol nyakwanisa ukuyifaka emotoring drive. Amanzi nxa engamanzi alungileyo ayanatha. Kodwa ingahlanganisa lezo zinto, ngiyasala ngilento. I-SEG volume kuyabe sokusenze ngani ngilento enkulu ngoba sengihlanganisela amanzi lepetrol. Kodwa ke into emele ngiyinanzelele ukuthi lokho esengikuhlanganisela ngisakwanisa ukukunatha sesiwo manzi sangamanzi ahlangane lepetrol. I-petrol yane mbe ngiyakwanisa ukuyifaka emotoring drive lokho engikuhlanganisela kusasebenzi futhi.
Ekhuthaza uZulu ukuba awuhluzisise lo manyano ukuba ujongeni hathi ukulandela nje.
I-objective iqakathekile ukuthi babe le clarity ukumanyana kwabo bafuna ukwenzani. Babuzeni ukuthi bamanyana befuna ukwenzani ngaphandle kokunikana imisebenzi kuphela.
Uqhubeka ethi uMongameli Mgabe kumele asuke embusweni ngoba eseyidlalile eyakhe indima adedele abanjengaye.
Yena seqedile okwa. Sesifuna umuntu omutsha ukuthi siye phambili ngento ezichiyeneyo eze economy engasasebenziyo. Sokufuna umuntu ocabanga okutsha ukuthi asithathe lesifo.
Omunye wabakade bekulo mkhosi ongomunye wabalwa impi yenkululeko ngumnumzana Max Mkandla. Umkandla ozevelela kobulawayo utshengise ukulijabulela inyathelo elithethwe ngumoyo.
Okwami kuphela sengukhalele ukuthi uzona inhlanganiso zonke zamaphathi akhona. Yes, ngabe zizimile. Kodwa ke umkhokheli ongadingela ukuhlalelwa phansi emadali ukuthi khona uyakhethwa usikhethiwe esibayeni sezinikele ukuthi khona bakithi ngingaphathisa kulokho asikwamukeleni ukuze isizwe lesi eseZimbabwe sibuyele ebuzweni baso.
Umnumzana Luka Ncube ovele ewange eMathebeleland North laye uthi liyemukeleka leli nyathelo likamoyo.
Indaba ezengu Dr. Moyo indaba enhle kakhulu yamukeleka nxa sikhangele ukuthi ilizwe lethu belisengamanga kuhle ensukwini kube ngathi eminyakeni yonke ebesiyiphila ikuthi abantu beZimbabwe sebediniwe abasela khangelelo elihle so nxa kubuya umqondo onjengalowo ubona umqondo ojabulisayo.
Umnumzana Love Mofuyana ozalwa emaphaneni eKezi ehlala eGoli kwamanje uthi liyancomeka leli nyathelo lithethwe ngumoyo.
For the first time kuba lo muntu ozifaka phambili kusovala ukuthi ulolwazi ngezomnotho welizwe, ulolwazi njalo lokuthi abambanise abantu ababumbanise babe bamanyane babe banye.
UDr. Nkosana Moyo wachiya isikhundla sokuba umphathintambo kuhulumende kamongameli Robert Mugabe ngomnyaka 2001 ngoba wayengavumelani le ndlela kwakumele aqhube ngayo umsebenzi wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kule kombi ebhewukileyo ivalekela amapholisa ekade ezama ukuyimpontshisa ngameva ensimbi yama-spikes eHarare namuhla kwalimala abantwana besikolo. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe obesacwayisisa ngalolu daba. Ukusetshenziswa kwama-spikes yindaba esihluphile kakhulu elizweni esike yahluzwa ngitsho lasedale lephalamende lapho umkhokheli wamapholisa umnumzana Augustine Chiwuri atshele khona idale ukuthi basebenzisa ameva la njengendlela yokuzivikela kubatshayeli abazama ukubagxoba bebalekela ama-roadblocks. Olwela amalungelo oluntu umnumzana OK Machisa wakhweza udaba lwakhe emthethwandaba ephikisa lumkhuba. Sixoxe lomeli wenkayi South edalele ephalamende umnumzana Abednego Bebe.
Okukhathaza kakhulu ngodaba lamaspice ukuthi ke uzafica ukuthi ama-ministers ezanu ayazama ukuthi athole indlela yokuthi akubeke engani yinto engakho eyenzakala ebantwini beZimbabwe. Kodwa-ke okusalayo ukuthi amapolisa bazwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Bebazwisa ubuhlungu hathi kuphela ubuhlungu, bakwazisa ubuhlungu bebulala abantu beZimbabwe. Kambe yena hulumende bani? Lanxa kuthiwa khona amapolisa abedinga izigebenga, kambe izigebenga zidingwa ukuthi khona kudingwa ezimoteni lapha kujikela izipayisi kamkholwa. Ungakhangela uhulumende uvele useswele lapha angabamba khona. Ayisiyo la maspice kuphela. Uhulumende sedinga imali emgwaqweni, kuwa amapolisa nxa benikwa ama-target ukuthi khona namhla nxa liphenduka enkambeni fanele bele 2000. Amapolisa enza ubudlwangudlwangu nje ngoba abe egolonza yibo bonabo ababusayo.
Kodwa amapolisa wona athi ukusebenzisa ama-spikes lokhu yindlela yokuzivikela ngoba abatshayeli belomkhuba woku uchayisa amapholisa athi ngomnyaka ophelileyo kufa amapholisa amaningi edlula amashumi amathathu egxotshwa ngabatshayeli bebalekela ama-roadblocks.
Mtunga, ngesilungu khonokho okukhulunywa ngamapholisa kuthiwa khona yinto embi, abantwana bathi it's nonsense.
Umnumzana Abednego Bebe ngumeli wenkayi South edalele ephalamende. Ukubhewuka kwalikhombi kucunule uzulu weHarare obikwa iqale ukulwisana lamapholisa kwalimala abantu abaningi. Ekulwisaneni lokhu amapholisa ajikele intuthu ehitshayo ezitaladeni aseqala ukutshaya abantu mahlayana nje. Sixoxe lomunye wabahitshwe yi-teargas umnumzana Promise Mkhwananzi oyisikhulumeli senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Ikhuluma nje kuyaphithizela edolobheni laseHarare abantu balwisana lamapholisa la lokhu ephela i-teargas ebantwini.
Kwenzakalani kahle kahle, kuyini okubangele ukulwisana lokho?
Kule ngqubevange yenzima edolobheni abantu bayagidiniswa. Kuqalisa ukuhlukumezwa okwenziwa abantu ngamapholisa esithola sikhuluma ngakho lokho.
Uzwakala ungaphefumuli kuhle, ikuhitshile lawo i-teargas.
Ingihitshile ilokhu ihithi i-teargas lapha kuNelson Mandela lapha abantu abalwisana khona lamapholisa.
Ngabantu kuphela abantukazana nje kumbe ngamavenda wodwa kumbe kuxubene nje?
Sekudibene labantu, sekuhlangene wonke umuntu usethonukile, bayalwisa abantu lamapholisa la alwisa luthuli kuNelson Mandela lapha.
Akula yini ababotshiweyo?
akwasikakwazi kathesi vela kukhangeleki ngoba bayagijima bagcina indawo bagijimisayo lamapholisa sizakwazi lethu ukuthi kuhamba njani.
Sibonile njalo namhlanje amapholisa ejikela amaspikes ethiya enye ikhombi ebithwele abantwana besikolo balimala ngokunye kwezinto ezicaphula abantu yini lokho.
Ye, kukho kucaphula abantu bacelukile idorobha lonke lakoleharare leli kunzima.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yetajamuka sesijikile.
Umongameli Robert Mugabe uthi uselahlekelwe ngumngane wakhe wokucina emhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika ngemva komngcwabo okamongameli wesibili weBotswana uSege Dumile Masire duze leGaborone lamhlanje. Intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Umongameli Mugabe okhanye ebunile njalo ekhuluma kancane kancane uthe olokudana ulahlekelwa umngane wakhe omkhulu uSege Dumile Masire.
It's a great loss, not just to Botswana, but to us all.
Silahlekelwe sonke, hayi khona iBotswana kuphela, kodwa sonke. Ngizwa ngilokudana enhliziyweni ngoba kuyo yonke inkokheli esadake uSege Dumile Masire waye ngumngane wami.
Umgabe ufike ngemva kwabahlonitshwa bonke ehamba kancane kancane wasukuyinhlala yenza ngenxa yeminyaka esihambile. Ngesikhathi kumele akhulume umgabe kazangenelise ukugada estejini kodwa basondeze imitshina yokukhuluma lapho akade ehleli khona. Ngemva komngcwabo umsakazi weBotswana Television utshengise umongameli Mugabe ehlengezela inyembezi ekhala ngokuthi uselahlekelwe ngokufa kukaMasire. Umunye weZimbabwe obe ekule imfa uthi umgabe utshengise elinye icele abantu abangalicabangeliyo.
Umuzanga njonga nje isimazi ukuthi nxa esekhaya ulokuthi ngolokuzonda nxa ekhuluma particularly indaba ze South America lase-UK namhlobo enganjalo ubebuye lapha nje ukuthi ezokhalela umngane wakhe ezokhalela indoda ayasebenzelayo for a long time.
Kodwa uthi kazwisisi ukuthi kungani umgabe ubekhanqwe liqula labaphathi intambo abayisikalo chaka lolunye ukuza emfeni ngesikhathi iZimbabwe ikhala ngokuthi kayela mali.
Bekumangalisa nje ukuthi ukhethe umongabelo umgabe ukhethe ukuthi eze ngapha eze Botswana lama minister kangu 9 ngesikhathi thina sithi lizwe leZimbabwe la mali ukuthi South Africa balethe u deputy president uSir Ramaphosa lo former president Thabo Mbeki kuphela. And that ilizwe lana South Africa yilethi esithi thina umkhono mabo uqinile ukudlula amanye amazwe e-Africa. Ambona ukuthi into etshengisa ukuthi umongameli Mugabe konke lama minister zakhe ukuthi bayazwisisa ukuthi abantu bayadubeka ekhaya.
Abahlonitshwa abangenele lo mngcwabo bakhoqela ababengumongameli beNamibia uSam Nujoma, uHifikepunye Pohamba, wayengumongameli weSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki, uNkosi Letsi wesithathu weLesotho kanye lomseleli kamongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa. UMasire ubhubhe ngolwesine oludluleyo eleminyaka yamathuma esishiyagalolunye lanye i-91 ngemva kokudikela phansi ekuthenga emavinkilini. Wayengumongameli weBotswana kusukela ngomnyaka ka-1918 kusiya ngo-1998. NginguMartin Ngwenya wendaba seStudio 7 eSaffron kweleBotswana.
Live Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe emhlanganweni ocubungula ukuvinjwa kokumemetheka kwegciwane lengculaza oqhutshelwa khona apha eMelika ongenwe la izizalwane zeZimbabwe.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Thank you. le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ukwethulwa kwebandla elitsha elikhokhelwa ngowayengumphathintambo wezokuthengiselana lamafektali umnumzana Nkosana Moyo lembiko kantombazana usakhulayo unkosazana Fatsayi Mahere othi yena uzancintisa ukuba lilunga ledale lephalamende ezimele sekudale inkulumo kwezembusazwe. Abanye bathi ukuncintisa umuntu engelabandla akusizi, njalo abanye ngabathi akusela sikhathi sokukhankasa njengoba ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda endawonye lentatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube onguye osungula lingxoxo.
Inkinga enkulu kakhulu ngicabangela ukuthi abantu beZimbabwe sebaba ngabantu abaselinde kakhulu baze bakhathala, akusela muntu othemba omunye ukuthi angamkhokhela. Kungakho ngulo lalowo sebona ngani kungaba ngcono nxa yena engazenzela, kukanti sonke sibaningi sinje silendlela zethu esicabanga ukuthi le ingasebenza le mhlawumbe lelo owehlulekeka lapha. Kodwa okukhulu kakhulu yikuthi asisathembani, singathembani, sinjalo sesathatha ezombangazwe sazenza into yokwenza imali ukuthi ngoba kukhanya umhlaba wonke ukhangelele ukuthi kuzayenzakalani eZimbabwe nxa phuma uhulumende lo ukhona. Wonke umuntu sefuna abe ngeyokuqala othola leyo mali. Kukanti into esiyithembisa abantu ayikho vele, thina esikufunayo kuphela khona ukuyana ukuthi umuntu azibone sesesikhundleni. Kukanti nxa sesingena ngezokhetho kuyinto esuka futhi ihlukumeza abantu labo kumele bavote ngoba bagcina sebengasakwazi bavotele bani ngoba abanye baqhamuka ngosuku lokhetho.
Dokotela Sibanda, wena uthini ngalokho okwenzakalayo?
Ngibona ngani mina lokhu kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe kabakazilungiseleli ukuthi imisebenzi yabo yezombuso welizwe ibe ngephumelelayo. Ukuthi khathesi sokunguJuni ngikhona abanye bengena besithi bafuna ukukhankasa kukhetho oluzayo, khona kusazakala ukuthi abantu beZimbabwe baludubo olukhulu kakhulu ngokungafuni ukuntshintsha amaphathi kumbe abathandi ukubona umuntu omutsha. Lokho kwenza ukuthi uPresident Mgabavu isikhathi eside kangaka lokuthi umnumzane Tsvangirai ulokhu engumkhokheli webandla lakhe ngemva kweminyaka esiphosi be yi-20. Ngibone ngani kutshengisa ukuthi abantu kabakananzelela ukuthi abakhethi beZimbabwe bacabanga njani. Bonani khonokho kusibuyisele mba kakhulu. Bekufanele ngabe la amaphathi angena manje labunjwa manje ngabe asele sikhathi eyakhiwe.
Mnumzana Ncube, ukubona njani khona lokhu okwabazimeleyo ukuthi kuphathisana?
Nxa izinto zime kahle ziselizweni engathi mina ukhetho luyahlonipheka, njalo abantu bayazi into abayifunayo iyinto eyodwa, akungeke kube lohlupho. Kodwa ngendlela esesikhona eZimbabwe siselizweni elidinga ingxazululo namhlanje, kungakho lokuthi umuntu avumbuluke yena esesithi hayi engumuntu ongazakaliyo futhi kwezombusazwe avumbuluke esesithi hayi mina ngimxolisa incike sengifuna ukuthi ngikhethwe. Ukhethwa ngenxa yokuthi sokutheni bekutheni ukuthi mhlawumbe ulinde uqale kungene laba abavele bekhona besazakala ngoba thina kathesi ingxazululo esiyibona ikhona ukuthi kukhitshe uhulumende lo okhona ngoba indlela asebenza ngayo yindlela embi kakhulu. Kungakho nxa wena usuvumbuluka unguzibani bani kungela bandla ohamba lalo usithi wena suzimela wedwa, angiboni mina kuyinto esiphathisayo. Kukanti ungathi uyakhangela futhi njalo khona ngokhetho leZimbabwe ngembali yokhetho leZimbabwe kukalutshwana ukuthi umuntu ofika azimele yedwa afike athole amavoti athile. Kukalutshwana kakhulu singabala maybe uMagret Longo kudala lelo Jonathan Moyo laye okwenze ngenxa yokuthi ube sekela lebandla le-NDC eliyeke ukuthi maybe lindlela ekhethweni ngaleso sikhathi yena ekhampeni.
Dokotela Sibanda, siyabona ukubana bakhona abanye ababevotelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesikhathi sokhetho bekumabandla atshiyeneyo abafana labo Gwisayi, kodwa kuthi nxa esexotshiwe ebandleni azimele abesevotelwa ingcosana nje yabantu. Kutshengisani lokhu ukuthi abantu bavotela amabandla kumba abantu?
Kutshengisa nomnudubo kubuhlungu-ke, kodwa ukuthi kutshengisa udubo lolo ukuthi abantu beZimbabwe abakwazi ukuvotela inhlelo njalo ukuvotela umuntu lezenzo zakhe nalokhu abe esithi ukumelele bavotela amabandla nje kuphela. Kodwa kusuka kutshengisa ukuthi abantu beZimbabwe balema experiences ukuthi singathi bajwayele ukuthi ezombusazwe zinto enzima ngeke zenziwe ngumuntu oyedwa. Bonani kusukele kuthini iZimbabwe yavele empini, ithe ivele empini kwazenzakala into ezifana leGuguraundi ezenza ukuthi abantu besabe kakhulu bathemba ukuthi hhayi ezombusazwe zenziwa nje kuphela ngamabandla amakhulu.
ngibona khonoko kuyinto engakusinto enhle kwinto ukuthi fanele siyilwise. Ngemva kwakho lokho ngibona ngani nxa sikhuluma ngabameli bephalamende, ngibona ngani lapho kofanele siqale khona ukuthi nxa bekhona abazimeleleyo kabazame ukufuqwa kumbe basizwe ukwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze bazi ukuthi hayi okuqakathekileyo yokuthi umuntu okhuluma njani njalo inhlelo zakhe zimi njani. Asoze senelise ukuthi sivumbuluke njengelilanga sesikhethe upresident ongekho ephathini.
Hello ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethe ecubungula ezombusazwe obekhuluma le Studio 7 esebhilitane. Ubexoxa endawonye lo mnumzana Mxolisi Ncube, yena obese Johannesburg kwele South Africa.
Ke sizwe amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
U-ambassador Deborah Aramalak omele ilizwe leMelika kwele Uganda uthi udaba lweziphepheli soludlulisa amalawulo elizweni leli. UMalak utshele umhlangano obizwa ngokuthi i-Uganda Solidarity Summit on Refugees ukuthi kuningi okumele kwenziwe ukwenzela ukunqabela udubo lolu. Uthe lokhu kugoqela ukuhlolisisa inswelo zeziphepheli lokumele kwenziwa ngabantu be-Uganda abahlala leziphepheli lezi. Okunye njalo uthe kumele kulungiswe udaba lweziphepheli kwele South Sudan lapho kulabantu abaningi okumangalisayo abasuka kulelo lizwe ngenxa yempi yomvukela. Ukungena kwelizwe leMelika emhlanganweni lo kuveza ukuthi eleMelika lifuna ukuthi amazwe wonke alandele isiqondiso zesinqumo sokunakekela iziphepheli esibizwa ngokuthi 2016 New York Declaration for Refugees and Immigrants. Isinqumo lesi sikubeka sobala ukuthi akumelanga kukhahlanyezwe iziphepheli emhlabeni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe ilizwe leMelika selifake imali efika izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu lane zamadola $154 million kwele Uganda ukwenzela ukuncedisa ukuphatha ngemfanelo iziphepheli kulelo lizwe. Imali le ikoqela izigidi ezedlula amajumi amahlanu lasikhombisa $54.7 million esanda kunikwa ele Uganda nguhulumende kamongameli Donald Trump. UTrump uthi ilizwe lakhe lizimisele ukuncedisa iziphepheli emazweni wonke jikelele. U-ambassador Malak uthe eleMelika lizadinga enye njalo imali yokunceda iziphepheli kwele Uganda lakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi zihlale ngemfanelo.
Lolo bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi Ntunga, lamhlanje ke sethekelelwe kuma studios ngamadoda eqembu lomculo elisingizi elisekwethekeleleni lapha kweMelika elinquswe nguhulumende phansi kohlelo lokunanza umsebenzi wakhe wabomongameli wakuleli uJF Kennedy. Siyalamukela kuhlelo.
Siyabonga kakhulu.
Yezi ponga zikhona pa insingizi lamhlanje lizakhumbula liqembu lamajaha amathathu kwamanje uVusa Mkhaya, uDumisani Ramadu Moyo, Lo Blessings Ngqo Nkomo. Majaha kithi belunjani uhambo lokuza ngapha?
Hayi, sihambe kuhle kakhulu uma ngowomude kodwa sihambe kuhle.
Hayi, kuyabongeka. Nxa lethi sethekelelwe ngabaculi kanje ngwenya sivame ukuthi bekhulume ngolimi lwabo abalwazi kakhulu phela okuza ingoma kabasihlabelele. Angazi mathakithi lingaba lizilungiselele nje lichayela abalaleli lapho ingoma elingazenelisa.
Yeah, hayi silungile sino.
Uramatu ke lapho ulungisa ingungu yakhe, nguye ophethe ingungu laphana. Unkomo, iqanda lelo lilani phakathi ithiwa yini instrument oyiphetheyo?
Le ithiwa yishaker.
So
liqanda le-ostrich, ngalifaka amatshe phakathi enza ukuthi likhiphe isound.
Hayi, yenzani likwaziyo majaha kithi.
Zabila wena, zabile khaya. Sabela wena, sabela kaya, uyabizwe kaya. Sabela wena, sabela kaya, sabela wena,
Amaphimbo amnandi kakhulu lawo sebenza. Ya, abalaleli bengafuna ukuba wazi ukuthi kanti vele insingizi ngobani livela ngapi?
Insingizi leqembu elasungulwa ngomnyaka ka-1987 esobukazi secondary school koBulawayo. Saqala kwi-project yesikolo ngokuya kwesikhathi sicabanga ukuthi siqhubekele phambili sikwenzeke umsebenzi. Thina sibathathu sisebenza sonke khathesi okweminyaka engu-23. Siphuma edolobheni lakoBulawayo njalo sisebenza ukucula lokujabulisa abantu emazweni wonke nje emagumbini amanye omhlaba.
Uyakhumbula kudala lalingani libaningi?
Ye.
Kwahamba njani?
Sasingu-6 ekuqaleni. Abanye basebe cabanga ukuthi belandele eminye imisebenzi etshiyeneyo ngoba ukucula kufuna ukubekezela ikakhulu nxa usesekuqaliseni kunganawo wahlangane kuhle kumbe nxa ulemule. So thina sebathathu ukuthi sabekezela saqhubekela phambili ngoba kuyinto esegazini njalo kuyinto ebesifuna siyenze kuze kube
phakathi.
I-performance yenu lamhlanje ntambama li-performa e-Kennedy Center kuyahamba njani kahle kahle?
Namhlanje ntambama sise-Kennedy Center e-Millennium Stage sithakazelela i-100 years JFK. Kuzabe kuleqembu elivela e-Chicago abazaphefoma ekuqaleni then sokuphefoma thina. And then ngomgqibelo sise East Street Baptist Church njalo futhi isemu umkhosi lokho kuyisemu ukuthakazelela uJFK. Ngesonto siyabuyela futhi Kennedy Center. Namanye amaqembu wonke avele endaweni ezitshiyene, kulamaqembu avele India, kulamaqembu avele Bulgaria, kulamaqembu avela
isikhathi sesidlongo mangoyi khonapho umkhaya asiyigqibeni ngoshosheloza majahakeli.
Aguti
Shaloza Yemine Ule
Ule Funda Mayo Hoti Timela Sipele Zimba Ule Shaloza Shosholoza kulezo ntaba simela sivele Zimbabwe. Shosholoza shosholoza kulezo ntaba simela sivele Zimbabwe. Uyabalela kulezo ntaba simela sivele Zimbabwe.
Awubonike kwamnandi kwanjalo esikhathi sesibe lo mkhawu. Sibonge kakhulu kakhulu insingizi leyo balaleli igqibe uhlelo igama uChris Gande lilale.
Lontu ngamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.